bagu VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ebusweni ngolwesithathu umhlakazi ku-19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isuka kumadola edlula kancane yahamachumi amane $53 isiya ku-$150.
Kuza kwenzeka ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayedinga izinto ngaphandle, abanye ngabala amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle, abantwana abafuna ukuya ezikolo soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa ke kukhwela kwezinto emashopu. So sikubona kuyiculture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane $53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha $263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha $600. Incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele untungameli inkomo yeStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakalayo kufiwelo oyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabala amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle soze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikolo soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguquko ezaba khona, kuzahlala futhi uzothiwa sey 2,000, sey 10,000, sey 20,000, kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminini amathelayo, ngabe kasila nkinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe isibhedlela kumbe isikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, abaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakugindwa ama-passport kwenziwe zonke lejazi, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzimali.
Wona ama emergency passport lawa phuma ngesiphangi phangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje impatalone ngekho
ayatholakala kwesinye isikhathi katholakali yikho kuna lokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo ubuthe zimali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu yilo uhlupho lona lolo sathelele kakhulu la mapassport
lo mnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 ekwabulawayo kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo Uchelo Chris Gande we Studio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Yebo, liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops. Akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende kwengezelela iholo. Ngaba kuphela komnyaka ngenxa yizisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani ngayiphi indlela bakwenzelani loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali uyabezibhalela nje amaphepha athi imali yikho abamabhizinisi-ke khuphula ke intengo yezinto kati baningi-ke abangasebenziyo baningi njalo abangasebenzi kuhulumende aba-affectwa-ke kukhwela kwezinto emashops so sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi
manje kubaqathi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo
yikho esikhathini esidlulileyo bengani silenkinga okuthi sitsho ngokuthi sithande imali esingathi i-poverty bottom line okuwanamhlanje ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga ngokutshona kwamalanga layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka ekade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line ejike ayiseyiyo kuli viki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka kanjalo sibona ikholo lobe limi ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining ama-sectors amaningi-ke akavumelanga akabalezivumelane zokukhuphula-ke ikholo so inkinga-ke esizayifaka phambili kwedale e-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo
belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli seliyitholile yini
asikayitholi impendulo kuyasiqhaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaku lenjani kuma-members ethu okwamanje loba sekugcweleke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo-ke ye-cabinet abantu bangkhona kababambeki okwamanje besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet hayi abe singakazi sithole-ke i-feedback abakakutshele ukuthi i-cabinet-ke iqumeni nendaba zeholo
lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU Did you see me? Esikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iningi labatshayeli bemitshova kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ephethulo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuthiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke, abakhulumele phephandaba leli Chronic bathi bagcine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMguza uganyulwe ngehloka wahle watshona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni komakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obele minyaka engamatshumi amane lambili obesebenza eZimbabwe Power Company ezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye loTalent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Igama lami uLaxon Chavuza. Ngithanda ukukhuluma maqondana nesigameko engisibone esenzakala enhlaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnie Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-8 years abakutholi ukudla kodwa kubhaliswa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 early 30 years kusiya phansi. Ngibona abaholayo kuthiwa bayadlulela. Mhlawumbe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ebhola gijima abhekane lamapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona ukusebenza. Uzasebenza ethini umuntu ona-8 years ehamba ngodondolo? Uyahlakulelwa ngubani? Ngibona okwenzima engikubonileyo abadala abakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Thobo Msakazi ngumelonzi eJohannesburg. Esekunanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesituleni nafana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulali lizwe yahlukumeza abantu. Ngaliyemvela isibonelo umgabe esabusa efana le geni yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabe ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabe uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu. Bona labo gawule babengavumi. Kodwa namhla sephumile students bevumi. Namhla umapolisa asahlupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusibuse busa ngenduku abavumi. Uma bethi umnankakho busa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnankakho sephumile bayenze iba-interview engasekho umuntu sekhudlekile esitulweni zazabethi khona umnankakho bebulalilizwe behlukumeza abantu baprotekta umuntu rather than ukuthi beprotekte amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube abuzalwa usenkayi ngale ngokomsebenzi use-Cape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke e-diaspora. Ngifisa ukuthi le rekhodi yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu ngale nto sasemazweni siyaqhuba ngazo zonke inhlanga kungenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something indaba yama-sanctions ayisebenzi. If ngabe bisebenza that's fine. Kuvalwe, kuvalwe zona labo.
Sawubonani basakazi lani balalela bahle. Khona ukubuyelela embusweni yiwo ukutshengisa ukuthi alibo kuthiwa ilobuntu alibuyayekela elicwakela abanye abantu labo bebuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi, thina siyaphila silapha e-South Africa. Igama u-Emmanuel. Hayi, mina ngizosize ngalokho kwenzakala ebhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani uhulumende uyangenelela abasize laba bantu ababasebunzeleni. Lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bakhuluma ukuthi sisize abantu basebhinga impahla nomonakho sisize. So ngethemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. So nami ndisifisa ukuthi hhayi singakhona ukuthi sisize, sikhambise khona kokukhona abantu basebhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa uma sekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa, ngoba inkinga ihleli vele nanoma ubani. Siyabonga.
Hello Stutley Sezin. Siyabonga ngokuqhuba leli thuba. Kathesi ngingasithi siyathumela amalokuzini ama-audio nalapho. Sizasikhulisaba ukuthi sikuthulele ama-audio. Esesiku-discover ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona as long as ungasowe MPC alenge. That is the last chance yokuthi sikhulume ku-studio sethu. As long as ungayihlanganiso ungabheke usole i-MPC alenge usole uchamisa. That is the end of you ku-studio sethu. This is what I have observed personally. But ungafona usapote uchamisa ayitholakala. Uyafona uyangena every day weekend. So khonokho sithi mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe, ngoba not everyone in Zimbabwe is MTC alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem is Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to the world. But linalithatha ama-views ma-political actors. Nakongukuthatha from izinto umuntu ovele enkomeni olusa inkomo ekhaya. Ya, liyamletha uyaletha ama-views. Lethatha abantu lomunye la ozitshela inhlanzi, lomunye la no, abantu abangala capacity yokuzwisisa izinto i-politics futhi hamba. Libalethe bazodicide nabantu. Nginawo amalanga separate. Ofuna ungena ukuzena ngene, ofuna ungena uma political party.
Ngalibingelela uMgita Ngwenya. Sore benzama ukukhuluma ngemgwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni, yonke zimbambo zodwa. Umgwaqo le ingatredwa sibe sithi mhlawumbe esitudio 7 njengoba benama-journalist afinyelela duzane lababusi bethu besifakazela indaba efana naleyo mhlawumbe ukhanye kustudio. Mhlawumbe abaphethe ilizwi lethu bangasinceda ifile imigwaqo yase Plumtree. Ngimangala nje nomhlonipheki uMr. Puthi uhamba ngemoto enhle kabi, ehamba phezu kwembambo.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Yazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywa ngomlaleli othe kustudio 7 nxa ungasekeli uMnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho. Hhayi, akulanto enjalo. Nxa ukulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke ama kuhlangothi lwezombusazwe. Sake sikhulume le MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, siyake sikhulume le ZANU-PF, siyake sikhulume le nhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu, Ngakho ke angikholi ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokho abanye bake besilalele. Uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi. Yikuthi abaningi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo. Abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa. Ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho, khulumani lokho, bazikhulumela abakufunayo. Njalo lapha uThese yathatha wonke wonke lo muntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma. Yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli. Yikho kwesinye isikhathi nxa ubona lapha nisenza khona indaba phezulu. Sikhuluma lengcwethi ezicubungula izombusazwe, ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe. Njoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana Efidlela Ncube, labo mnumzana Japhet Moyo, zingcwethi lezo. Kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu. Umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma. Kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha anganayithuka umongameli kumbe anganayanjani, lawo sijayele ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini. Singayenzi ukuthi umuntu ayithuke nje omunye, akulungelanga lokho emsakazweni. Ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki. Ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha, siyawadlala lapha. Ikakhulu ke bona bezanu PF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke. Ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele. UGod Knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane Jocholo, ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg. Problem uhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi, siyabonga kakhulu kulokhu jakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha. Angikwazi ukuthi thini, sibonga uVusi Mpofu, Steven Malaba labanye abalokhu besasijoyina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu. Yebo ke sokwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili, kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisithiyagalolunye i-1900. Omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin, umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus eseWuchang sonasise-Hunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina. Abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele-Democratic Progressive Party, DPP, bafonile edolobheni le-Blantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba we-Supreme Court wesule leso isinqumo. Abakade befola banikeze ugwalo lwe-petition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu. Weziphathelane lokwenzakala eMelika. Owayengusodolobho weNew York City, umnumzana Michael Bloomberg, okubandla lamaDemocrats, usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu ebusuku eLas Vegas, eNevada khonapha eMelika, ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Umnumzana Bloomberg oyisinothi, i-billionaire, usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma esikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Ben Sanders we-Vermont, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, esasa ngumongameli umnumzana Joe Biden, usenator labanye sixoxake lo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ukuze sicubungule lolu daba.
Lapha nisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana Donald Trump, abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibili. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakho aziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayathusa umnumzana Donald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala nkomo.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni ye-Twitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe uyamisa?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa ngumdlalo wakhe awenzayo. Umdlalo wakhe awenzayo kubo bonke, labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo ngoyoza ngcikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu Mike Bloomberg iloba ngubani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele ngoyoza ozawina. Lokhu ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje abalandeli, uyazama ukuzigcinisa laye. Kodwa-ke kuyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo usesigabeni esiphakemeyo. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sele mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi ziganda lesizibonayo emhlabeni ngabantu abasokhelayo. Kodwa futhi okunye yikuthi andiyabona ukuthi iyakwanisa ukuthenga isikhathi i-airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna soseminyaka emibili. Yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yabonga lo mnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo kaIJamane esithi Jesus Keep With My Soul. Ngalobo ke umsolo ka ayijame sithi Jesus keepeth my soul. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intengo yama passport isi imbatha lama passport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.